Abebandla lezanu PF laba kuhulumende bathi ukwesulwa kwezinye izijeziso ebezisetheswa amalunga aleli bandla ngelemelika izolo kuveza sobala ukuthi uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. Kodwa ingcwethi ezicumula ezombusazwe zithi abangakunanzeleliyo ukuthi izijeziso ezintsha eziqhelisiweyo emulini kaMnangagwa labanye bakhe ngumongameli Joe Biden welemelika zingaba zilukhuni ukwedlula lezo esezikhitshiwe. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi usesule izijeziso ezazetheswe amalunga ezanu-PF lamankampani amanengi yimelika kusukela ngomnyaka ka-2003. Kodwa uphinde wethesa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abalichumi izijeziso ezintsha phansi kohlelo lweGlobal Magnitsky Program ngoba esithi uMnangagwa uloke esephula amalungelo oluntu futhi ephatheka kumisebenzi yenkohlakalo efana lokuhuquluza inotho yeZimbabwe egoqela igolide lamadayimana. UMnangagwa uba ngumongameli wakuqala emhlabeni jikelele ukujeziswa iMelika phansi kohlelo lweMagnitsky Program. Abanye abetheswe izijeziso ezintsha iMelika izolo lezi bagoqela umkaMnangagwa u-Auxilia, umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe, usomabhizimusi olobudlelwano loMnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei lomkakhe kanye lamankampani amathathu akaTagwirei labangane bakhe agoqela eFossil Agro leFossil Contracting. Ngakolunye uhlangothi umthetho ojezisa iZimbabwe ngokuyivimba ukuthola usekelo lwemali kumabhanga omhlaba oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera owapasiswa iPhalamende yeMelika ngomnyaka ka-2001 ulokhe ukhona. Le kukhanya kuyinto engananzelelwanga isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena ogijimele enkundleni ye-X izolo ngemva kwesimemezelo sikaBiden waloba ukuthi ukwesulwa kwezinye izijeziso kuveza ukuthi uhlelo lukaMnangagwa olokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. UMangwana uqhubeke wathi izijeziso ezintsha kumele zesulwe, okungamazwi ethulwe njalo yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye ulumbono ofanayo.
Kuloku kufanana ama-sanctions aloke khona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi uthi ayethulela ilizwe ngobumongameli ugokitela ilizwe.
Ilunga le-TRIPC umnumzana Swithan Chirodza uthi lanxa befuna izijeziso zesulwe, izenzo zeZANU-PF zenza lokho kube nzima.
Ama-sanction avela abakhona susela 2001 and lokhu sikhanya ukuthi kwesinye isikhathi angayenza ukuthi abantu beZANU-PF bekhothamisa amakhanda bebe lenhloni elokhu abakwenzayo ukubhidlisa inotho eZimbabwe.
Okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi kuhle ukuthi ezinye izijeziso zisusiwe, kepha uthi kuzaba nzima ukuthi iZANU-PF yenze izinto eziqondileyo.
Ngemva kwalokhu kasikwazi ukuthi bathi uma bengasayenzi kahle bethi kuyini okwenza bengavusi kahle.
Isikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-US State Department umnumzana Matthew Miller uthi besule uluhlu lwezijeziso ezindala basungula ezintsha ngoba kuluhlu oludala bekulabantu abanengi asebabhubhayo kanti labanye sebasuka kuhulumende weZANU-PF. Useneta weMelika umnumzana Jim Risch laye uthi lanxa esamukela okwenziwe nguBiden ufuna uhulumende weMelika aqinise umthetho wezidera ukuze ajezise iziphathamandla zeZimbabwe kalukhuni ngoba zilokhe zisephula amalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.